umumo womphakathi baguquka. So-ke nokulima kwethu indlela esilima ngayo kuqakathekile ukuthi sithathe indlela ezenza ukuthi sithole okunye okuncane. So nxa silima-ke permaculture kwenza sanelise ukuthi nanxa okunye kungatsha kodwa okunye siyadobha. Futhi nxa sisenza i-permaculture thinaselesilensi lolu luhlobo lokulima kuthiwa i-regenerative farming, okutho ukuthi nxa ungalima asikilime amabele akho ukuthi uphinda uthi phakathi kwamabele ulime indlubu, ulime amazambane, ulime imvimba. Awungeke wakuswela ukuthi lanxa amabele engasenzanga kahle udobhe endlubini lezilimeni. Kanti njalo izidubu lezana lezilimo kuyakwekuseva njengokuthiwa ngama-cover crop ayabe egcilile ukuthi umhlaba uzimelelebe lingile amanzi akho angaze athathwa umoya ngelokulokho sithi ukuthi i-evaporation. So kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi njengabalimi isebenzise kahle sikhuphule indlela esilima ngayo.
Sesikhangela ukuvunda komhlabathi ukulima ezilimo ezithiyeneyo kungaphathisa na
kakhulu. Okunye futhi angithi izilimo lezana ziyabe sezinabi yafithi umuntu yabe lime intanga zamakomane walima ama-leguminous plants izimba lezana ezikhuthayo kumbe lezana ezesintu ziyanaba zinganaba zona lazo ziyavundisa umhlabathi zithiya umhlabathi zinjile. Bese kuthi emva kokuvuna abalimi bayakhuthazwa futhi ukuthi bathiye izilimo lezana amahlanga akhona ahlale phansi laphana ukuze abe ngumvundiso emhlabathini ukuze singasasebenzisi kakhulu ama-fertilizer lawa ayenziwa ngemithi ngoba ayathisa yiwo futhi amanye abangela komhlabathi lokuthi nxa siwafaka athise izilimo zethu ngoba amanzi asemalutshwane afake ifertilizer emhlabathini ilezulu bese lihamba izilimo zethu ziyatsha. Kodwa singasebenzisa okwemvelo lokhu ukuthi sekele kubolele khonapho kuvundise umhlabathi siyathetha umhlabathi wethu izasuke kuvunda.
Ngenxa yokuguquka komumo womkhathi lokhu kwesinye isikhathi sibona izulu lisiba linengi kakhulu bese lisuke liselakale okwesikhathi eside. Kungenziwa njani ukuthi abalimi babe bevikela izilimo zabo?
Nxa sikhetha imfanelo zethu kasikhethe imfanelo leziyana ezizala zikhule zizale masinyane. Kese ukuthi nxa sizitshalele lezi zilimo izilime silime sihlanganise lezinye khonokho sikhuluma ngakodwa i-permaculture sibe lama-cover crops okuthi izulu nxa selithe lahamba umhlabathi lwane uyahlala ungathiswa lilanga direct kuyahlala kunemthinzanyana ochaze umhlabathi ukwenzela ukuthi umhlabathi wana ungamanzi angaphephuki masinyane. Kanti njeke futhi nxa silima sele sivele silime ngendlela yele ekhona ezimbabwe esiyithuthukisayo ethiwa i-conservation farming abanye bathi ugatshompo abanye bathi yintwasa nokushona bathi yisumbuti